sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 22 kuNhlolanja 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanye abarepresenti respondents bathi khona khona bafuna imali ekadimeli ifakwe, so i-court yasisithi hayi hambani niyelungisa indaba zemali.
Umthethwandaba we-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lwamalunga awe-CCC aphikisa amabandla amandla okubaxotshisa edale lephalamende kamnumzana Sengezo Thabangu ozithi ungunobhala webandla leli.
Izibambano lezi ezinhlalo esizifakileyo, esinye simele abantu ababulawayo, esinye simele abantu ababaxatshisayo, esinye simele omama abarethwayo.
Abenhlanganiso eyibhethu likaZulu bamanyele lenkokheli zomdabu amabandla ezombusazwe abe nkolo inhlanganiso ezizimelele loZulu ukwakha elinye ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazwe weGugraund. Sokuludaba egudwini okuzanelwa libandla leZanu PF elithi lifisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni okwehlandla lesithathu i-third term. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lwamalunga ebandla le-CCC aphikisa amandla okubaxotshisa edale lephalamende akamnumzana Sengezo Thabangu ozithi ungunobhala webandla leli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amalunga la ehluleka ukubhadala imali efika inkulungwane ezinhlanu $5,000 edingakalayo ukuthi lwahlulele lolu daba kulomthethwandaba. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Udaba lolu luza ngemva kokuba umahluli weHigh Court uJustice Munamato Mtebetsi wanquma ukuba uThabang wayelemvumo yokuxotshisa amalunga e-CCC edale lephalamende. Lokhu kwenza ukuthi amalunga la alufake eSupreme Court bephikisa ukuxotshiswa kwabo besithi ngabamazi uThabangu. Kodwa udaba lolu kalusathoniswanga namuhla ngoba abahluleli uJustice Elizabeth Gwawunza, uJustice Antioneta Gubaba, loJustice Alpheus Chitakunye bathe idale labo kalizange lithole inhlawulo efunakalayo. Elinye lamagqwetha amela uThabangu umnumzana Nqobani Sithole uthi amalunga awe-CCC azikhanzinge ngamafutha abo.
Lokho esidinda ndawonye.
Kodwa igqwetha elimela amalunga ebandla le-CCC unkosikazi Amanda Ndlovu uthi kwaba lokuphazamiseka kwendlela amagqwetha lawa akhweza ngayo udaba lolu.
Abanye abarepresenti respondents bathi khona khona bafuna imali ekadimeli ifakwe, so i-court yasisithi hayi hambani niyelungisa indaba zemali.
Unkosikazi Ndlovu uqhubeke esithi sebezamelela lokho okuzacelwa ngamalunga e-CCC. Lokhu ukusekelwe ngumnumzana Jameson Timba okhokhela elinye icele le-CCC. Okuphume edale leli kutsho ukuba lokhu kumisiwe ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende udaba loluze lulungisiswe yimthethwandaba yaphezulu. UThabangu waxotshisa amalunga edale lephalamende amaningi kwaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections awavinjwa lidale le-High Court ukuba encintise ukulandela okwacelwa nguThabangu. Icele le-CCC elahlanyukelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okwamanje selikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube labanye ababili lakha phansi kukhetho lwama-by-elections kwanqoba endaweni eziningi eleZanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu bamanyele lenkokheli zomdabu amabandla ezombusazwe abezinkonzo inhlanganiso ezizimelele lozulu ukwakha ilitshe lesine lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi. Bahle bathatha leli thuba ukuphatha umthandazo wesikhumbuzo wabantu abagongodwa livyo lebutho ele-5th Brigade elalilolongwe kwele North Korea. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Minyaka yonke mhlaka 21 Nhlolanja kuba lombuthano okunanza abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi oqoqwa ngabe ibhethu likaZulu. Izolo kusungulwe umsebenzi wokwakha ilitshe lesine lokulungisisa elinye elabhidlizwayo ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa duzane lalapho okwabulawa abantu abaningi eBhalakwe. Umabhalane we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa kabanzi ngomsebenzi wabo wokwakha ilitshe eBhalakwe.
Izibambano lezi ezinhlanu esizifakileyo, esinye simele abantu ababulawayo, esinye simele abantu ababacatshisayo, esinye simele omama abarethwayo, esinye simele ithotsha, esinye simele imizi yathiswayo.
Evula okusemthethweni ilitshe eBhalakwe, unduna ngwemnyama Fuyane ubonge inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ngokuzobakhumbula esithi iningi labanye abalele eBhalakwe ngabasuka endaweni ezikude.
Abantu laba abadlula la abazange bekhethe ukuba la, limile khona phambi kwenu ukukhuluma la, azange likhethe ukuba la.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo obesembuthanweni lo ubike ukuba abasuthiseki ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe wegugurawundi.
Thina siyizaphu sifuna ukuthi izaphu eyiwabulawe lwabantu ibe ihlezi la, induna ihlezi la, owabulala abantu bezaphu lamaNdebele labezipra ehlezi la, yikho lapho kungaqala khona indaba.
Ilunga ledale lephalamende usenator Nonhlanhla Mlotshwa uthi abadlula kikho kusasebuhlungu emdenini wabo labo bakhangelele ukwakha ilitshe lokukhumbula izihlobo zabo ezanyamalaliswa ngesikhathi sombhuqazwe.
Izani yankolodi ukhathazile lungu abamthathayo udadewabo kamama ugogo wami uMakhanye waze wahamba emhlabeni ukhathazile lokho engakatshela ukuthi ungaphi. Ukhathazile was carrying a 3-month-old baby when she disappeared, yena lo babo mntwana.
Isakhamuzi seBhalakwe unkosikazi Sithembiso Dlamini uthi kubuhlungu ukuphila duze lengcwaba labantu abaningi abangaziwayo kibo.
Ngikhala ezingaphakathi nyembezi, ngiyakhala umalume ngoba kangikwazi ukuthi wayena.
Sehlulekile ukuxhumana lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu obona ngokwethulwa kwemibiko, kanye lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa, ngoba bebengadobhi omakhale khukhwini. Sixhumane lelunga ledale lephalamende omela isigaba sephelandaba Chabalala, umnumzana Joseph Chuma, obike ukuba akulanto embi eyenziwe inhlanganiso ye-ibheju likaZulu eBhalakwe Concentration Camp izolo. Umnangagwa okuthiwa waphatheka kumbhuqazi wegugurawundi usanda kukhulumisana lezinduna ngohlelo oluzaqhutshwa ebantwini lapho okuzabuzwa ngokwabehlela ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alusoze luqhutshwe ngemfanelo. I-5 Brigade yabulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 emathebeleland le-Midlands kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika umnyaka ka-1985. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBhalakwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kule nkampani yakwele China esebenzele eZimbabwe ehlawuliswe ifayindi yamadola aseMelika angamakhulu ayisikhombisa i-$700 ngumthethwandaba ngemva kokwethesa icala lokusebenzisa amagagasi okuxhumana ebulanjini be-internet awenkampani ye-Starlink, yona elokhu imelele ukuphiwa ilayisensi nguhulumende. Abathuthisi bathi iziphathamandla ze-Sandhill Mining Company esePindura zephule umthetho we-Postal and Telecommunications Act. I-Starlink inkampani yesizalwane seMelika umnumzana Elon Musk exhumanisa abantu nge-internet isebenzisa ubungcitshi bakulezi nsuku obe-satellite. Le nkampani siyafaka isicelo sokuthi ivunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe. I-Starlink siyaphiwa imvumo yokusebenza emazweni angomakhelwane afana le-Mozambique, Malawi, le-Zambia, lapho isizalwane zeZimbabwe ezithenga khona ama-dish lama-router okubamba amagagasi. Bakhona njalo abawathengisayo ngaphandle komthetho eZimbabwe. Lanxa inkampani yakule China le ibotshelwe ukusebenzisa i-internet ye-Starlink, icala elilotshwe ngabatshutshisi ngelokuthi itholakale ilo msakazo weradio ongala license. Sibuze igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole ukuthi uthini ngalolu daba.
Ngingathi Charles okuyindatshana okade ukukhuluma ngendaba yena leyo, kodwa ukuthi i-statement engisibonileyo besikhani sikhuluma ngokuthi abakho license as a radio, not i-internet. So angiyazi ukuthi i-relationship ye-radio le-internet ihamba njani. Kodwa kungasenani kulento engani iyaphazamisa ngendaba yetali ukuthi indawo engafuni ukuyiregister eZimbabwe, ngoba nxa sikhangele i-internet esilayo yona le vele ikhona kathesi, i-internet engani iyaxegaxega. I-Starlink ungahamba kwamanye amazwe uthi uyayisebenzisa ungakhangela ispeed sayo, ispeed sibili esingani siyacaca. So sile system yokuthi siprotect khonokho esiyabe silakho, noma khonokho esiyabe silakho sizama ukuprotecta, kuyinto nje oyibonayo ukuthi hayi laye kufuze kudonswe amasokisi kwamanye ama-internet providers esilawo nalawa.
Uyatsho ukuthi icala eletheswa linkampani ngelokutholakala isenza umsebenzi wokusakaza i-radio station ingela mvumo kahulumende, kodwa icala elikhona ngelokuthi linkampani ibisebenzisa i-internet service yenkampani le e-Starlink elokhe ingakaphiwa ilayisensi. Kungaba kuhamba njani khonapho? Livela ngaphi icala le-radio station le?
Well, angikwazi ukuthi amagqwetha ayo inkampani le avume njani ukuthi i-charge naleyo njengayona leyo ibe yi-charge esetshenziswe ku-Starlink, ngoba kimi sibili liyana kayisiyo khonokho akade bekhuluma ngakho. Well, but angina my instructions ku-Starlink ukuthi ngithi ibanjwe ngendlela le kumbe ngendlela leyana. Kodwa nje into engithe ngiyikhangele nje ngabona kanye into engani incwele.
Umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube sesike samuzwa esithi i-Starlink kumele iphiwe ilayisensi yokusebenza eZimbabwe, kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe. Kungaba kusenzakalani lapho?
Well, ngiyenge ngazi ukuthi uhulumende ucabangani, kodwa okungani into nje okungani uyabe uyikhangele ukuthi liyabe zama ukuthi aprotecte wona la ama-internet providers esilawo. La ama-internet providers esilawo nalawa yiyo engithi hayi ngama-internet providers akhulayo. Kuyaxega i-internet yabo iyaxega. So i-competition enjengeye-Starlink, rest assured ukuthi ingangena konke lokho okunye okukhona lokhu. Nami nginje ngiyachiya, ngiyakuchiya ngeku-Starlink.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Umongameli Mokgweetsi Masisi udla amalahle ngemva kokuba amalunga edalela ePhalamende yelizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kweleBotswana besebenzisa izithupha hathi ingwalo zamapasipoti. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kweleBotswana.
Khuluma edale lePhalamende ngolwesibili uMasisi uthe kuyayangisa okwenziwa amalunga edaleleli ngoba ikhandela phansi ilizwe kanye labantu beZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi uMasisi ebhekane lamalunga edale lePhalamende okwakuqala lokho kwakhulunywa ngemizamo yokuthi kubekwe eceleni kusetshenziswa kwengwalo zamapassport ezalwane zakwele Zimbabwe leleBotswana nyakenye. Ubezonde egwane unwabu uMasisi edale lePhalamende.
Ile haruma le ba Namibia ice cream go ekhang hela ka gore ke ma Zimbabwe la ba khetholla la ba nya
silohlelo lufanayo le Namibia kodwa lizangelitsho lutho lingabi lenzondo lobandlululo ngenxa yokuthi ngabantu beZimbabwe. Siyakwazi ukuthi ningilenu khona phala iqhatshe yabeZimbabwe okungekho emthethweni.
UMasisi ugcizelele ukuthi inhloso yokumisa kokusetshenziswa kwama-passport ikukhuthaza ukuthi abeZimbabwe bangene eBotswana okusemthethweni ngoba kusaziwa ukuthi kibo ukuthola ugwalo lwe-passport kunzima njalo kuyadula. UMasisi okhulume kabanzi phezu kwalolu daba etshengisela ukufuthelana uthi abantu beBotswana kumele belahle umkhuba wabo ngokukhandela phansi abantu beZimbabwe.
Okatswaosababatle etarosina go tsena mo pusong ga o ka tsena o tla ba kuba mme ebile bontsi bana le rutilwe ke maZimbabwe le rutilwe ke maZimbabwe
uma lingabafuni liza baxotsha lina uma lingangena embusweni abanye benu khonapha bafundiswa ngabantu beZimbabwe njalo balezihlobo eZimbabwe kodwa khathesi selibambuluzela lizenza abangcono.
Omele idolobho leFrancis Town edalele ephalamente umnumzana Winter Mulutsi nguye othinte isiluku sabonelovu ngokuthi kungani uMasisi egijimisa ukuthi abantu beZimbabwe bengena obuneni ngokususa ukusetshenziswa kwengwalo zama-passport. Umulutsi uthe uma uhlelo lolu lungaphumelela kujwa ukuba uhulumende wakwele Botswana usizanakelela kakhulu izizalwane zamazwe amabili esijwe kuqela lele Zimbabwe.
A bajete jaka insiana ami tautona etarilikana
ngikhathazekile ngoba imali ephuma esikhwameni sikahulumende ayinyeke yasenela thina labantu beZimbabwe ngoba bezagcwala lapha.
Kodwa abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomnzana Cosmas Sibanda bangcoma uMasisi ngokuma ngakufisayo besithi abaluphikisayo lolu hlelo kumele bancibilike.
Uyazama umongameli uMasisi khona azalakho kungumkhumbulo omuhle.
Udaba lweZimbabwe yilo olusegudwini lufike edale lephalamende eBotswana ngesikhathi indlule iphakathi kokuhlaziya ukwabiwa kwemali yesizwe e-national budget yomnyaka ka-2024-2025. Noma nje kulabanye abaphikisa lolu hlelo lokusebenzisa isithupha konke kukhomba ukuthi luzaphumelela ngoba lufuqwa kumahofisi amazwe omabili aphezulu okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMasisi. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngiseAbron kwele eBotswana.
Sokuludaba egudwini okuzanywa ngabanye kubandla leZANU-PF abathi bafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni okwehlandla lesithathu i-third term. Isekelo sombuso welizwe siphawula ukuba umongameli engabusa okweminyaka elitshumi kumele engavunyelwa ukuncintisa kolunye ukhetho. Kodwa abeZANU-PF bakhanya befuna ukuguqula konke lokhu babise lo Mnangagwa esikhundleni aze aye kugoqanyawo. Abacubunguleza imithetho abazimeleyo bathi iZANU-PF lakho ukuguqula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe ezivimba uMnangagwa ukuncintisa, kodwa ibandla elibusayo libikwa lilakho ukusebenzisa iPhalamende ukuguqula iziqondiso lezi ngoba lilamalunga amaningi edalelele. Kodwa kungani kalila bantu abeneleyo edalele Senate? Isekelo sombuso sikubeka sobala njalo ukuba kumele kwenziwe i-referendum ukuze kuguqulwe isekelo sombuso welizwe. Konke lokhu kusezandleni zebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwa inhlanganiso ye-Freedom Alliance. Unkomo usungula lolu daba.
Umole ikhulunywe ngabanye abakubandla beziphocela ngoba ade besemhlanganweni wethu webandla leZANU-PF ikuzikhulumela lokhuyana. Kodwa phela uma labo kule ndlela abayibonayo ukuthi nangu umongameli ukhokhela ngendlela enhle, labo bengamalunga ebandla balemvumo la ukuthi bathi ukuthi hayi madoda, ukubona njani ukuthi umongameli ngendlela adonsa ngayo adonse afike lapha, kumbe uma i-constitution yethu isivumela iyamvumela ukuthi simfake lapha, asilochala leliyana ngumbono. Kodwa kubandla leZANU-PF akukahlalwa phansi ukuthi singathi ukukhulunywa ngakho into esesingaxoxa ngayo, yinto nje umuntu abantu abazi-expresselayo. Kodwa sibe sithatha ukuthi nxa abantu bebandla leZANU-PF bekubona ukuthi kuqakathekile ukuthi kube ngaleyo ndlela, akula nto bavimbelayo ngoba nxa i-constitution ibavumela kufanele bakwenze.
Khonapho-ke baba Nkomo, siyakuzwa kakhulu, siye kubaba Ncube. Ncube, uyamuzwa uyakhuluma lapha, kodwa siyakwazi vele kungaqala abatsha besithi umongameli bamfuna, ilizwe lonke liyaqa ukuthi hayi lati siyamsekela kuqhubeke kunjalo icine buyela futhi nalithini ngakhona
lokhu kungumhlolo kodwa ongamangalisiyo babuduku inyoka iyatshengisa ukuthi ikhasi layo lelebili kuyongelinjani ikhipha ibuyela khona pana kumgabi umgabi ukhitshwa nje ngendlela efana layo nale njalo ethunywa njengoba sibezwa bekhuluma la abakhulumile ayiqali inkulumo le babuduke bayathunywa labana bona babasha kuthiwe hambani liye kuthi bebesenza njalo kumgabe kuthiwe hayi kuthiwe umama lo baba kabangene babe yizikhundla yakhumbula uGrace Mgabe esiba nguwe uMbisi League oba ngumkhokheli yinto vele eyezana bathunywe bona bana bana njalo bazancintisana lo lalo efuna ukuthi kuthiwe lami ngikhonapha bese ngisiza ubabuDube ubabuNkomo kanti umuntu esikhundleni uphuma ngoba ezondwa kumbe uphuma ngoba isikhashi sake sesifikile iyekelani baba uNkomo kwenza izinto ngendlela errong lenza engathi liyalungisa izinto zezokubusa likhipha umgabe kodwa lihamba ngenyathelo likamgabelo lana okuyinto embi kakhulu ezilayo lingabantu abadala yenzanini indlela into ngendlela eqondileyo oba umohati ngabantu abadala laba ngeke bayekhuluma ixoxo kaligijimi nje egumeni kungelanto ekhona kukhona kukhona okubi elizama ukukupheka yena
yes ubamba umlomo babankomo hayi lapho ungani uyaphosa zima ubaba uNcube
yeah ubaba uNcube into engamtshela naye ukuthi baba Ncube isililo sakoNcube asikhalwa kuNkomo lapha sikhuluma thina izinto zethu njengeZANPF ezibonakalwa zifuna ngabantu bezANPF ayikhona ezifunwa iFreedom Alliance kumbe ubani thina iconstitution yethu nxa isivumela thina asibuzi komunye umuntu sibuzana singamacomrades ukuthi lapha sikubona njani ukuthi wena suzabe ukuthi kwena ngabe lithelathilathilathi ususitela singurefri njengobani ngobakali libandla esikhuluma ngalo libandla elinama-supporters libandla elinabalandeli yibo abakufunayo imajority and uma bethe bakufuna yikhokho loko okuzahaa ukuzayenzakala singatshelwanga ngoba luthenzane kanje thina ibandla ezanpf ama-members yitho ofanele sivumelane kukho kodwa omunye umuntu uma ungasiwo wethu wena ungakuzwisisa ukuthi kuhamba njani awufanelanga ukuhluphe yikho nsithi isililo sakoNcube masingakhalwa kuNkomo
Ncube nathi udaba
ye kuyadanisa kakhulu ukuzwa abantu bekhuluma njengoba uNkomo into angayinazeleli ubaba uNkomo yikuthi njengoba bekhuluma ngokuthi isililo ngesakozanu ayisiso sako Freedom Alliance khona kuyana abakwenzayo umthelela wakho vele mubi kakhulu ngoba masikhuluma ngomnanga kwasikhuluma ngomuntu ongupresident welizwe osefuna ukuthi abuse loba usengakutshintsha ngoba ngiyamuzwa ngathi uhamba ngohlangothi lokuthi ade hayi ngokwezani kuphela ayisikho kwezani kuphela ngicabanga ukuthi umbusazwe uzwisisa kahle ubaba uNkomo yikho vele even nxa kuyikuthi umuntu awukho ebandleni lakhe kodwa liyamkhangela ukuthi umuntu lo lisikhundla alazo yisikhundla esilomthelela kuye wonke umuntu oyabe ekhona so into le abayenzayo loba bengayitshintsha bathi bathi kuzani then ozabe esiba ngupresident welizwe esezani khona ukuzani kwaphana abe sedonswa ngamatomu yini edonswa ngumnangapha akuvumi khonokho kwinto lokho u-2017 ubesenzelwayo ngomunye umbuzo omkhulu walo nxa kufuneka izinto zenzakale ngendlela naleyani ezazisenzakala ngayo
ye baba Nkomo sazamuza umongameli lapho esithi yena kungaphela isikhathi sakhe uyasuka kuphela ngoba wayengalasifiso sokuthi ahlale
athi into malisayo anti lapha sikhuluma imyengono ngephathi eyokhulumayo anti kuzangena phela kuma-elections yalesokukhethwa why abantu besesaba bakwazi ukuthi abala ma-supporters
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ebexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Lanxa sekusele insuku ezilutshwana ukuthi uhulumende weMelika avalwe ngenxa yokungavumelani kwamalunga amabandla ezombusazwe amadala omabili awephalamende ele the House lele Senate alokhu ekukhefu. Abanye basola usomlomo wedala ele the House umnumzana Mike Johnson owama-Republicans ngokwehluleka ukukhokhela. Okunenge okubangela ukuthi amabandla omabili engavumelani okubalisa ukwabelwa kwemali yokuphathisa le Ukraine okunyelele Israel ukuhabela imali yokuphathisa emngceleni weMelika leMexico lokunye. Indleko zikahulumende kumele zabelwe imali kungakedlula umnyaka umhlaka 8 wenyanga ezayo kambimbitho. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxela olandela ezombusazwe leMelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi into le partial budget or ukuthi ibudget lingaphumi. Siyabona ukuthi mase sifika kuma elections ma upresident engayiso weparty yona leyo engathi ayikhokhela iCongress kuyaba lo ngathi akuyadonselana ngendaba zebudget ngoba siyakwazi ukuthi ama budget ramifications or ukuthi ama situations angkhona azaphuma njani bayabefuna ukuthi ilizwe lingaphumeleli or lingahambi phambili ngendaba zama programs ayefakwe ngupresident. So kathesi siyabona ukuthi Republican Party yiyo elawo amakhiye Congress and ama-Democrats ale Senate. So khonapho ukuthi i-budget ingaphumi ikuthi balimaze ama-chances kamongameli uBiden for November's election.
Ngokubona kwakho kuza kuphumelela yini ukuthi kugcine kusiba le budget njengoba sibona ukubana sokuzabala lokho kuthiwa i-partial shutdown?
I-Republican Party ayisoso i-Republican Party liyani eseyaziyo yakudala ama-principles lani. Le isiyi-party ka-Trump. So khonokho kufuneka ngo-Trump konke kwaba kwenzayo. Siyabona ukuthi u-chairperson or u-chairlady we-Republican committee ama-elections laye wachiya isihlalo ngendaba zona lezo ukuthi wayengafuni ukuyenza khona okwakufunwa ngubaba u-Trump. Ukuthi i-partial shutdown lay is a very big distraction ngendaba zema economic results because siyakwazi ukuthi okwakathesi ama economy ya America ingantu ayisi on the recovery bakhuluma nge stock exchange le S&P lani lama economic indicators le unemployment yesifike duzani kwabo 3% khonapho umongameli Biden ngena yayichaya kuma 10%. So khonoko yiko ngantu asokuncedisa ukuba le re-election mode kamnumzana uBiden.
Umnumzana Tim Moringai ngolandela ezombusazwe leMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio khonapha kweleMelika. Okwamanje wothi sizwe imbono yabanye benu linabalaleli beStudio 7.
Studio 7 salibonani livu kanjani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa obala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ethangathi ngabathakatha abalandeli bakachamisa. Okwamanje uchamisa uyedwa akala dendai bithi Welshman Ncube Jobskala kanti laba kade bekhala ngokuthi Jobskala bangaphi angithi liyakubona ukuthi uJobs kalothe mayiziphumele ejele wahlukana loChamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalangqo. Hayi abasalandela uChamisa angazi ukuthi umdlwane uzothungulula nini. Ngiyabona
Studio 7 salibonani basaka libonani basakazi Ncube okhulumayo Gerald obuya esigodini eZimbabwe. Into engiyibonayo mina ukuthi uChamisa la ayakhona as long as engasoze ayenze iCongress lelo bandla azaliqala ayikho into azayena azafika ama elections lo myaka kuzaba same thing. UChamisa mele ayenze iCongress iparty bela
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 nebesipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazana ukuzwa imibono yabo ngenhlelo zokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wepolio osungule elizweni ngayenaliviki. Singakehlukahlini wothi sizwe ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lamalunga we-CCC aphikisa amandla okubaxotshisa edale lephalamende akamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala webandla leli. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube ngesithi ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.